Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 1 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke.
Ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC inamandla njalo ine-opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyikuthi bazothi ama-election kawayenziwe katsha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Abangafuniyo uthi bayaziphuphela nje kulibalele.
Inhlelo zehulumende zinenge kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathatha isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.
Sile ngxoxo lomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo lweyali unkosazana Ntombi kaMama Moyo.
Mina, I was part of the 100 who were chosen and bangifaka a company notwa San Francisco International Film Festival.
Amapolisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukubhikitsha uqoqwe ukuthi kwenziwe lamhlanje elizweni jikelele phezu kwempumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imithethwandaba yeZimbabwe yiyo yodwa engalaya ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, hathi i-SADC. Elova inkundleni yokuxhumana e-X, uMnangagwa uthe njalo lanxa kungaze kwenziwe ukhetho olutsha, kuyabe kumele luphathwe yiZimbabwe Electoral Commission njengokutsho kwesisekelo sombuso welizwe, hathi i-SADC le-AU njengalokho okufunwa yi-CCC. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe efundisa ekolijini le-UNISA kwele South Africa umnumzana Shepherd Mpofu ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Singakhumbula umbuso wokubambana kwezanu-PF le-MDC, i-Government of National Unity, indlela eyaba khona ngayo kwakungemva kokungenela kwe-SADC. I-SADC Observer Mission, i-report yayo yakuqala, was more condemning of ama-elections than any other report that you will ever read about ama-elections eZimbabwe. And the lokho kwavela ku-SADC. And mina angikhangelelanga ukuthi ama-elders la e-SADC nxa ezobuya azokhuluma anything ezaphumela phandle or ezaphuma endleleni yalokho sokukhulunywe yi-SADC Observer Mission. So ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC inamandla njalo ine-opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyikuthi bazothi ama-election kawayenziwe katsha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity. Mbona ngani i-SADC or ama-SADC countries, especially abo-South Africa, labo-Botswana, labo-Zambia, they actually at a higher risk, humanitarian risk, than any other country outside the region yokuthi izinto nxa zingahambanga kuhle eZimbabwe. It's not only ukuthi iZimbabwe yiyo elema problem or iZimbabwe yeyodwa esenkingeni. Amazwe la aseduze leZimbabwe lawo bazaba senkingeni ngoba abantu bazabaleka eZimbabwe kungasela kudla, kungasela msebenzi, kungasela impilakahle besiya ezibhedlela ezikwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi i-SADC ingenele eZimbabwe, not for the sake of Zimbabweans only, but for the sake of the sub-region.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana Uthi yena isadaki kaila sabelo eZimbabwe imithetho ndaba yeZimbabwe iyo yodwa engathi ukuthi kumele kwenziwe ukhetho olutsha kanti lalolo khetho kuyabe kumele luholwe iZimbabwe Electoral Commission hathi oAU labo sadaki laba bakhulunywa iTRC
constitutionally yebo engabe eqinisile kodwa ngendlela izinto esezenzakale ngayo nangendlela imasi ngakhuluma ngecapacity yokuthi iZimbabwe yakwazi na ukufunda ama-election. And in any case ukuthi sizivuze ukuthi iZimbabwe Electoral Commission imali zokwenza ama-elections bayithatha ngaphi. Ama-ezinye izimali ngabazinikezwa ngamanye ama-funding bodies outside of iZimbabwe. And ekugcineni kwelanga esesiwukhangele lapha asikho ukuthi i-constitutionality yokwenza ama-elections ikuphi but i-problem yikuthi ama-elections ayatshontshwa iZimbabwe Electoral Commission nxa esithi bona ama-election abayenzayo bayenza ngobucoco obuphezulu then esingakusho yikuthi kabala capacity or abakwazi ukwenza ama-elections so ekugcineni kwelanga sokumele banjani bancediswe ukwenza ama-elections la so i-SADC can recommend ukuthi kube lama-election amatsha but ngokukhangelela kwami mbona engani i-government of national unity kungaba yi-best possible way for ama-Zimbabweans to go through ngoba singathi kube lama-election amatsha then sesikwazisa abantu bazobulawa iZANU-PF abantu bazotshaywa sebetshayela ukuthi kabavotele iZANU-PF or labo abavotela against iZANU-PF ukuthi nxa sokusiba lama-election amatsha bazohlukunyezwa iZANU-PF besenzela ukuthi bavotele iZANU-PF ngokhetho lololusha.
Hello ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwembiko e-University of South Africa i-UNISA obexoxa icingweni lontungameli inkomo ekhona le kwele South Africa. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Ekhuluma izolo eBuhera emkhosini wokuthakazelela ukunqoba kwakhe lebandla leZanu PF uMnangagwa uthe labo abathi benganqotshwa bagqugquzele uDlame bazajeziswa kalukhuni. Lo bekungumbuthano wakuqala okaMnangagwa ngemva kokhetho. Wengezelele esithi ilizwe lisoze libuswe izosanyama zamazwe angentshonalanga. Umthetho uthi njengoba ibandla le-CCC eliyilo elikhonona ngempumela yokhetho lingayanga enkantolo yezokhetho ukuze kumiswe ukugcotshwa kukaMnangagwa kusahlolisiswa lolu daba kuzamele agcotshwe. Sixoxe lo wakhethwa ukuba ngukhansila wesilobela emele ibandla leZanu PF umnumzana Willard Moyo saqala ngokumbuza ukuba ulubone njani ukhetho.
Ukhetho baba Gande luhambe kahle kakhulu ngenkambo yengilayo kwezompolitika okweminyaka edlula engu-20 edlulileyo ngiphakathi kwendaba zompolitika angikaze ngilubone ukhetho oluhanjiswe ngendlela eprofessional njengaleyo ukhetho olwenziwe emgceke olube free and fair ukhetho olube luhlelwe ngendlela yebanga langaphezulu njengokhetho lwalonyaka izeki ngitshayela ihlombe ngalokho bekulukhetho lokuthi ma ungasebenzanga kahle ebantwini ubusiwa ma usebenze kahle ebantwini abantu bebekuvotela ngoba adongela into efihlekileyo into yonke ibihamba ngendlela enhle njengomuntu ade yi-candidate ekathe sisengingukhansila ngoba nginqobile ngiyi-candidate kuma-election adlulileyo ngithe sithi ngiyakhayela ku-ward 29 lapha esilobela egoqela idonsa yonke le mawolo kohlo le-chapewa ngabona ukuthi ukhetho lolu belu-free and fair ngoba ama-polling station la ngu-5 wonke sithi ma ngifika kiwo ngithola ukuthi iZanu PF eyethu iparty ebusayo ibilama-ajenti ayo angu-3 i-CCC bona ababakuhlaba umkhosi kangaka ngithola ukuthi ilama-polling agents angu-4 so ade bemele amaphathi abo bekhanyela uhlelo lonke kuvotwa ukuthi akula muntu okhampenayo within 300 meters ade bekhanyele bonke abe-CC labeZanu PF bekhanyele konke sokubalwa ntambama bekhanyele kufakwa amalayiti amakhulu ade thengwe izeki kumhlophe kutenke kwa balwa kuhle ama pepa lapo kuhine koni CC efakwe hotwa kuhine koni ZANU PF afakwe hotwa kubuzo wane kufunye lwane kuti siya fumela nukutile lingete ZANU PF kufunye lwane kubuzo wane tileti siya fumela tele triple C kufunye lwane kwa kete lapo kwa saa inelo wana ma V11 ZANU PF ya wina kuhu wati 29 eto nsa primary I triple C yaba lama vota mane nguzi lawe ZANU PF eto nsa business center I triple C yaba lama vota mane nguzi lawe ZANU PF eto nsa dem primary school ZANU PF yaba lama voti ama nengi ama nengi 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 kakuru nguzi lawe triple C I triple C kwa ya ziwa kuhu wati 29 basa ina bonge lama agency abo kuti uketo luka jiswe kuhle kuhu wati 29 so ayu keto luka jiswe kuhle
bakona abati ibanza lezanu PF lehluleka ukwethula inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu wena uthini ngalokho
abakhuluma umbono onjalo angiboni ukuthi baqinisile of course bale mvumo lelungelo lokukhuluma ingqondo yabo abayicabangayo kodwa iqiniso elikhona on the ground ikuthi izanu PF yiyo iparty elabantu enhliziyweni yiyo iparty elenhlelo ezimhlophe ezingceke zokuthuthukisa ilizwe lakithi indawo yakithi yesilobela le ward 29 engikhokhelayo inhlelo ngizibone ezisenziwa ihulumende ezanu PF ezibambeka ngesandla iziningi engingazibalisa ilanga lichone ezigoqela ukufakwa kukagetsi endaweni yakithi yedonsa kufakwe kwamagetsi ihulumende yezanu PF esebenza logatsha le rural electrification agency ihulumende yaqhubekela phambili yafaka ubulembu beinternet ezikolo zonke ezisedonsa le laphetsheya emaholokohlo yafaka ubulembu emaklinika ukuthi abantwana bezikolo lababalisi bayenze iresearch besebenzisa ubulembu phezu kwalokho yahamba ihulumende ya edonsa secondary yadonata ama laptops amachacha asemabhokisini angu 30 amachuma amathathu yaqeda lapho ihulumende yalungisa udaba lwezifuyo zabalimi bewadi 29 uhulumende under presidential scheme sanikezwa idibha lokudidisa oluluhlobo lwe-tick grease ukuthi inkomo zingafi sa kulenhlelo eziningi ihulumende eziqhubayo yasinika iklinika edonsa kosithemba le duzane ledamu ledonsa inhlelo zehulumende ziningi kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela kuward 29 emele ibandla lezanu PF ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekhona le esilobela Ukusebenzisa indlela ezintsha zakulezi insuku ezikolweni eziningi zemfundo yaphezulu ezifana leHarare Polytech kunikeza ithemba lokuthola imisebenzi kubafundi lapho sebephuthe izifundo kuma-college la. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amantombazana labesifazane babikwa sebebonakala behamba phambili ekuthatheni izifundo ezobungcitshi bezokulungiswa lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku phezu kwalezo ezesayensi. Unkosazana Mercy Ndebele wakoBulawayo yisifundi seHarare Polytechnic. Yena ke ube ngowesifazane oyedwa othole umvuzo wokunqoba abanye bonke ehlangothini lwezifundo zeprinting and graphics arts designing. Emizameni yokuthuthukisa imisebenzi yezandla esiqhutshwa ngabekolleji leHarare Polytechnical College. Izifundi sezanelise ukuguqula izimota ezilichumi ukuze zisebenzise indlela ezimbili zamafutha ipetulu le-LP gas. Esinye salezi zifundi uJoseph Takunda Purazi ulandisa kabanzi ngasebe kwenzile ngale ndlela yamafutha.
Njengoba sisebenzisa upetuloli, sifuna izinga lokuthisa lenjini linyuke ngendlela yokuthi amanzi asendlinini asetshenziswa ukuyipholisa azokwazi ukufika lapha achise iliquid petroleum.
Umsekeli kamphathintambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu, umnumzana Raymond Machingura, uthi indlela abafundiswa ngayo emakolijini kulezi insuku ingadingi ukuthi isifundi siyedinga uqhatshwa, ngoba siyabe sitholiswe ulwazi olwanelayo lokuthi sizisebenze.
We are equipping our students with an education 5.0.
Sihlomisa abafundi bethu ngemfundo 5.0 esekelwe ligugu lethu. Kutsho ukuthi bangakwazi ngempela ukuguqula igugu eliseduze labo kube yimpahla nokudingwa izakhamuzi zethu. Ngaleyo ndlela bakha kokubili amafekithali lomnotho wethu.
Phakathi kwabaphezu kwenkulungwane ezintathu 3054 abaphutshe izifundo lumnyaka ka-2023 abayisilinganiso phose esingamachumi ayisithupha ekhulwini 56% babo bekungabesifazane. Ingcwethi zezemfundo zithi lesi yisibonelo sokuthuthuka kwesimo semfundo yamantombazana labesifazane ukwedlula leso ebesikhona sonke lesi sikhathi, njalo kungokwakuqala ukwenzakala embalini yaleli koliji ele Harare Polytechnical College eminyakeni eyedlula kancane ikhulu 103 years history selokhu laqalayo ukusebenza. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi azabopha wonke abagqugquzela ukutshengisela ukuqoqwe ukuthi kwenziwe lamuhla. Besithi uZulu azihambele emsebenzini engesabi ngoba amapholisa agcwele ndawo yonke. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abazatshengisela lamuhla kuyabe kungaphandle komthetho ngoba kungavunyezwanga ngamapholisa. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lweZEC luthi kalusuze lwethule ubufakazi bamavoti ama-V11 lanxa inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa uhulumende welemelika zisithi akwenziwe lokho, njalo ukuze kube mgceke ukuthi uMnangagwa wanqoba njani kukhetho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani, hayi siyabonga izani sikwenzile futhi yarigakuyela. So i-South Africa lebutshana nithi lindele abantu abaningi kakhulu abazophuma baye khona besiyafuna amathuba angcono, ngoba ngeke basalelele amathimba lawa lapha. So ngiyofikile mbalula la wagunyazile amaZimbabwe ngokuthi uthi khona izani right rike. So bazothwala inkukhu zabo labogogo babo baye khona. Siyabonga. Ngikhuluma ngumasenga ngilapho kobulawayo iphumule emadokini.
Sanibonani, sibonani bathwakaza bahle njani lonke magumbi namanomhla abantwana besilo silo samaNdebele umzilikazi kamashoba. Ngiyalibingelela lonke ithi lingabe linjani ukuphila okhulumayo ubodlozomnyango. Ye bantwana bakamthwakazi, masibambaneni sibe moya munye sibe nyanda yinye. Lokhu ngikutsho ngoba ngikhuluma ngiqondanise lokhetho lololudlulileyo. Bekukudala sikhuluma, kudala sikhuluma sithi ukudibanisa amavoteni nabantu basempumalanga akuncedi, kufana nokuphefumulela isidumbu. Ongeke kuyikhuphe embusweni iZANU PF ncedisana labantu bayo, ngoba iZANU PF ayihlukananga lala madoda emsebenza nawo. Awusozuyikhuphe namhlanje ukhetho oludlulile, kodwa behluleka ukuthatha amanyathelo. Bayehluleka ukuma baqine balwela ivoteni. Bathwakazi, yini line levoteni kudlalwa ngayo kangaka? Bathwakazi, ngiyalimuka sengilivula amehlo ngithi thungululani libona kuyasabathwakazi thungululani libona thathana amavoti enu liwase kumthokazi Republic Party okanye liwase kuzaphu usibangiliswe umuntu wesintu laba abantu basempumalanga akunanto ezayifuna ngabo namhlanje nampa abachumile kobulawayo lenze i-whitewash layikhanyela iZanu-PF kodwa bona bayivotele eMashonaland Central bayifaka eMashingo bayifaka eMashonaland West bayifaka yonke indawo bayayithanda alisoze likhupha izaphu likhupha ngesisisi isisisi ngokunye okulokugatsha kweZanu-PF okudalelweyo ukuba lingafi lathole impumelelo lenkululeko bathokazi ngithi thungululani
qum shelele ngihambe ngabuya ngizibonele ngosifi ngivotile ya into eyenzakeleyo ke lapha thine besivota khona kwathiwe ekuseni savuka ke sithi siyakhonapho siyavota kwathiwa ma ungalamamax kayiloku khonoko ufake emlonyeni nezifonyo lezi awungeni hawu kanjani ngoba besazi ukuthi laphana vele ibhesi ye-3C awu saqinisela sabona thina sekubuya ke lokuzeni abantu laba sebebuya sebesinikeza into lezi bona bevele sebethe kungafakwa amamask kufakwa amamask kungavotwa amamask la afakwa emakhaleni ma ufaka ungala mask awuvoti kungazawanawo so angithi nina lizokunye ukuthi amavoti afika late thina lapho esasikhona kwafika inkulumo enjalo kodwa ke we didn't change ingqondo zethu saqhubeka ke savota ngendlela esivote ngayo awu laphana ukhansila vele wethu wadla lwano wezanu wathola 100 la ufana wethu ungene ku 500 uyabona so into engiyibonileyo mina abantu bayatshintsha ma umuntu esezingenele ebhokisini eseyena uyatshintsha hhayi ukwethusela bekukhona kodwa kwezinye indawo bekungayisiko khona lokhu thina sikubone ngosi nalapha sihambile sabuya sayacheka lokuthi sifuna ukubona ukuthi akulankunkunqu yini obenzakeleyo ngoba besivele silakufaka thina asathola ukuthi hhayi labantu abavotele laba abantu abebenganamali ukuze nama-ajenti hhayi aphume njalo amavoti abo akuzange aba nenkinga so yikho nisithi mina hhayi kuningi bantu esikubonileyo qumqumqumshele
salibonani salibonani studio 7 salibonani into ebalulekileyo ukuthi umuntu uma engasafuna ngozulu wonke akakhitshwe vele kube kanye one ngoba into zamavoti voti lezi zehlula vele akakhitshwe isitratu zinifane sayayenzakala kumgabe somele siyenziwe kanye one ngoba amavoti ngani ayehlula abantu sebekhadele ukuthi fona betshelwa into ezingekhoyo beyenziswa into ezifunwa izanu zabantu bazo so hayi lo muntu okumele akhiphe khiphe njengenja kahle kahle njengenja ekushaywa ngenduku ihlaba umkhosi siyale sesikhathele thina into ezingaqedakaliyo lezi
studio 7 ndinjani hayi lo mdala omnankagwayo sicela aphume akaphume bakithi akasishayise ngomoya ngathi ngiyezwa le nto ezikhulunywa ngabantu sikhathele ngaye kake sitshayise ngomoya oyisikhava sakhe lesi angasisusiyo esiyesithwele yonke into yakhe inkemenkeme yakhe hayi akaphume sikhathele ukusebenza emazweni akaphume
studio 7 salibonani basakaza abahle nabalaleli abahle siyabonga kusethule le ndaba kogandi ohlungamile nabosithandekile siyabonga abafo egoluso lethele indaba ezimnandi ezilohlonze ezingathathi hlangothi eziza nje zingamaqiniso siyabonga nje umnangagwa akaphume le nto yami le angathi ngahamba mpela esiyefika endlebeni zakhe umnangagwa ezokuthi akasafunakali umnangagwa akaphume amavoti aphinde mpela aphinde amavoti umnangagwa ephume lowa muntu lowa usithwale senzima kakhulu aphume umnangagwa siyabonga
bantu bakithi linjani no abantu asibambaneni lobu ngwezano uyawuvotela izano nje kuphela ngokuthi uvele ukade uvotela leyo njengu leyo chicken kade uyiphiwa leyo chicken uzayidla yini i-5 years la manje ngikhuluma lawe so ma ungilalele akuselayo i-chicken kasakwazi ukuthi kwabuya wazothi ngivotela bantu bakithi sikhathele ngani bantu bakithi siyasifonela ukuthiwa sila milimili asila mpuphu asila lokhu asila chukela kati lina lethi sikuthathaphi thina sithwele nzima la igoli sitshaywa
vuka mthwakazi vuka mthwakazi ye siyamuzwa ufikile mbhalula etshengisa umhlaba ukuthi kalangqondo
lengqondozi hlezi sifisa ukuba izano ngoba enikwe izimali izano wehle kutshontshelizweni lakwatshontsha kwelinye ilizwe akulanto angasibabazela ngoimperial imperialist kutshoni kuni kwini njalo kubi ngakho kahloniphi abanye abantu i-TCC yinhlanganiso yabantu abadlula izigidi ezimbili abadlula izigidi ezimbili hlezi angxanye ikhulu kumbe inkulu ngwane ezilithumi baningi kakhulu abantu labana abantu abangaphansi kwe-TCC ababizwa kuthiwa uChamisa ayisiyo obizwa kuthiwa yi-TCC Chamisa umholi kwe-TCC umkhokheli owakhetha ukuthi akhokhele i-TCC yikho engasosimbuluzela atshela abantu athi khona TCC imperialist bona bayini bona umngane wawo ezano babuthethe ngapi i-ANC umkhonto wesizwe bebehlangene nama-Zebra anxaye vele ibona abantu abagadela ilokhu zeni izinhlanganiso endleleni inxazeleyo yikho kumkhonto wesizwe umkhonto wesizwe behlangene ne-Zebra iyisitha sezano wonke umsebenzi bawenze beqabana lezano bazi izano yazenelisa ukubulala abantu be-ANC yaba lahlela ibhalako pho ngathi tshela khona ababazela umhlaba izano isona azama ukuvikela izano athi bona bayinto yinelezano beqala nini kulokuthi athithe izano imbhadeli imbulu kakhulu imbulu kakhulu yayiyangisa ukuthi akhuluma amanyala amakhulu kangaka phambi kwabantu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, omunye osakhulayo ophatheke kuhlelo lwabatsha lukahulumende welemelika olweyali Professional Development Experience unkosazana Ntombi kamama Moyo uthi ufunde okuningi phansi kwalolu hlelo. Uthi usuka eMelika esebuyela eZimbabwe elidlabuzane lokuyafeza konke akufundileyo njalo abantu kufanele bakhangelele ukuthola amadrama avela kuye. Ngesizwe ingxoxo ayenze lo Studio 7.
Kulento okuthiwa yi-Professional Development Experience, i-PDE, whereby balifaka kuma-companies e-America ukuthi lisebenze, lithole ulwazi lokuthi bona basebenza njani and bakufaka according to ama-interests akho lokuthi wenzani, msebenzi bani, nxa usekhaya. And mina, I was part of the 100 who were chosen and bamfaka e-company okuthiwa yi-San Francisco International Film Festival. Ise San Francisco in California. So basically, a company lays ama film screenings, like ama film festival, where they showcase and celebrate ama films. Iphinde futhi inike support to ama local filmmakers. Ngoba nike office space yokuthi nxa ngela ndawo yokubhalela uyabuya lapho uzobhala kulama computer, kule internet, kulama office kuthule akwanisa ukubhala in peace. They also give you guidance bakufaka in contact with abantu aba established in the industry.
Kuyini okutholileyo kulolu hlelo?
Ukuhlangana labantu abaningi wa part of the industry here. There's a very large film industry in San Francisco. Kukhona abantu abayenza ama film, whether bayaqalisa kumbe they are already established baningi. So I was able to meet a lot of them and bendenhlanhla ngoba ngifike ngesikhathi se-summit. So i-summit le ibihlanganisa nje ama filmmakers from around San Francisco and Oakland. Bafake ku-one ndawo ukuthi sixoxane, xoxisane ngendaba ze-industry, the problems you face, the successes. So I was able to meet a lot of people through that.
Yiphi into enkulu ongathi uyifundile kulolu hlelo?
Hamba kuma acting classes ngoba thina as writers sibhalile but we don't know what actors go through ukuze iscene iphume kuhle kuhle. So I was able to go to that, ngabona, ngafunda and then ngafunda futhi le ndlela abayenza ngayo ama films from the first stage till the end, like ukuqalisa ngkhona ukubhala njani, uplayela njani funding, lokuthi ama meetings angkhona with your staff uwahlela kanjani.
Njengoba usubuyela eZimbabwe kuyini ozafika ukwenze?
So mina nxa sengifika ekhaya umsebenzi uyaqhubekela phambili. I'm hoping ukuthi I'm going to write more dramas for my audience and I'm also hoping ukuthi ngizahlala ngixoxisana labantu labengisebenza labo lapha ngoba they have been so good to me, they have taught me so much and this is not something that you learn from just about anywhere.
Alo ke ngonkosazana Ntombi kayise moyo ongomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo loyali obexoxa icingweni lo Tabo Kancube intathele izindaba ye Studio 7 besigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo ekuseni. Kodwa ke silazo ezinye indaba phakathi kwesikhathi lapha nsuku zonke ngo-7 ntambama. Olifisela impela sonto elithukela. Igama lami ngu Chris Gande.